Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukhulumende weBrithani usegcizelela ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu $125 million ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBrithani amabili.
Kube kuyinto nje layo e-right footage ngisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Scala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi.
Njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempilakahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Apa News libika ukuba umthethwandaba waphezulu wakweleBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-Land Reform Program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele-International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la ahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso ye-World Bank alilawo amalungelo okwahlulela lolu daba. Imuli yako Von Pezolds le nkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa ngohulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelwano samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Scala owebandla le-CCC. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Ye sibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ngoFebruwari. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela but siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU PF ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangane nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethatha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane beku-solidarity no-job scala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyoxhasa umnumzana Sikhala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwane kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengisela okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo but abantu kade bebalutshwane bebengakho baningi but kube kuyinto nje layo right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho kwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasotsha emgwaqweni adukula abantu abonala abantu so kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo lokho kwenzakaliyo lakho kade kuyinto lesingayithi ngesilungu yi-spare of the moment yokuthi uphunga kwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempilakahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera isikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chiredzi, Mazoe, Lasembire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulewe ngurhulumente ngoba ikholera okuze ibe khona yisenzo sikarhulumente naso sisoke ikholera ukuthi kubela abantu sengani ikholera izisukele lapha kade isuka khona yabanda abantu yafika yababulala kukanti ikholera ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala urhulumente wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe okwesibili urhulumente wakithi vuma ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authority zino yehluleka kudala siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo ngokuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezino so nxa singabhlema singakuthini ikholera ibulele abantu asithi imizinga ibulele abantu ngoba izinga yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo ngokwehluleka lokhu waso ungenisa inyoka lokungena kwekholera ayiphobani ungena nje nenyoka lokushata isipikiri
izinwa yebo lihlezelisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqhutshwa njani
kule mthetho yelizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yezimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kususwe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngempela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera endaweni idwala ilizwe lezwelenje yebo omunye wathi yebo kaqalisanga izinwa ngithanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvumezane kayikubulali ngelanga elilodwa imvumezane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho leyi imvumezane yezinwa kususela engenayo saqala ukubona ikholera imemetheka idwala ilizwe awehle amandla angene ezabelweni lolu dubo esilubonayo yimvumezane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokho kuqhubeka kusidla kumenethela ilizwe lonke ngakho inkosi ithi thina amandla kawehlisele ezabelweni ama-local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azanzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenzakala ama-local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka mbe kunenkinga ba-responde masinya futhi balula ukuthi abantu baba-holde accountable lapho besehluleka
umnumzana khumbulane maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathabeleland institute for human rights ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe studio 7 ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli sixoxe lowake waba ngusenetha umnumzana Khaliphani Phugeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke wayakupha ileli gazi esibhedlela sebulawayo central ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owestudio 7
Ngizwele nomfakazi ukuthi nginabalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. But last time ngikhona besiyi-2 or 3, which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time hayi bengingedwa sibili hayi
manje siqwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi
uZulu akaphakame mfokababa akaphakame sibile ayo donator igazi njengoba ngikhuluma nawe nje ubona lapho kuvideo igazi type yami type O before elami bekule 1 pint imathebelele ndiyonke yonke Bedbridge to Victoria Falls, Plumtree, Nyathi, Lupane, everywhere. Matebele ndiyonke kule pint eyi-1 eyami ngezi-2 for i-type O and i-type O iyadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani yakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe. So uZulu akaye lapha. Akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo. Igazi elawazi liyodingwa mbani. Kusasa lingadingwa ngumzali wakho, lingadingwa ngumntanakho, lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho. Igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela uma kuzalwa abantwana, iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents, sometimes inepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu becine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi. So kuyadingeka nje igazi. And igazi aliripleseka alifani lamaphilisi tha lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere. Igazi litholakala emuntwini. So hayi ngiya.
Umnumzana Khaliphani Phugeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Oba manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokoza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJob Sikhala uzokhithwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze inhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo kungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa yimithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lowo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lowo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho abakwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke kufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Pum kuyashelela. Hayi siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angikaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi. Nina likhipha indaba njengoba linjalo ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu. It's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa analyze akhiphe into eziright. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long as likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo alingafezi iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke likwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje livele akhipha uJoseph Chuma ugcine sebhiye. Umuntu bamtshele ekhaleni. Ekhaleni hayi siyambonga lobaba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokulamanga khona. Thank you very much baba.
Hayi siyabonga Studio 7 siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zabuchabangu lezi labo lokuzeni. Sizaphumula ngendaba zabuchabangu.
Studio 7 livuka njani? Mina ngilesimanga lapha uchabangu lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha si every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenza ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona anganawazi umsebenzi we-CCC uhamba kanjani kahle kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqoba isitholi ngiyosehleze wino kaChabang. Hayi lo nqoba isitholi sekungathiwa umbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakhe asiyokwegqwetha. I think that ubhadalwa izanu. Akusokukhanya kanye asiyokukhuluma kwegqwetha sokungwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhe Nkomo iyaphosisa mayithi izano iyalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo zibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abangalathando nabo. Hayi ukuthi kwasha kwacima kwakuthe kwathe akusikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando. Upresident avotelwe.
Studio 7 salibona ndivuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJob Sikhala maye phumejele ukuthi uwela kweliphi icala. KwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist. Kunabantu aba-racism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayi mayere benjani abamthanda uJob Sikhala ngoba YouTube sikala umuntu esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJob sikala mayephuma ngeke awele kwe-SID likaChamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SID likaChamisa kule resist enkulu kakhulu. Kule nketha abachaphi ukuthi khona umuntu ongayisilo shona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So UJob sikala mayephuma very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welaphe kweliphi icala kwelikachabanga noma kwelikachamisa. Yabona
sanibonani, sanibonani Studio 7, igama uVusumuzi Ntakarhade uBhungane Mthimkhulu. Ngicela ukwazi abantu bakithi ngicela siqaphele into eziningi lezi ikwisho amastendi la adayiswa la amastendi adayiswa kungena into esihlumi kakhulu ngamastendi nakithi emathebeleleni. Ake iqaphele indaba le cela noma ukuthenga ukuthenga ntu angaphi emathebeleleni la ukuthenga ntu esihlumi bathenga la missionary ngesishoni umuntu asiwakiweze uhlala ngapho uhlala kanjani endani angasigodlina sengosangibi kushini uma kusaza sithiwa sisobhongo sithiwa sisishonini le khona ngapha kithi emathebeleleni angake mbona umuntu wangapha emathebeleni esuyesiyakhala emashonelendi kanti mina wathoshwa yini yini cela kanti sisiqaphelele abantu basemathebeleni asiqaphelele indaba le
ngilele enkundleni ngithi livuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano pf kobulawayo kuphela nguchabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu basezimbabwe ebantu bakobulawayo izano pf abayifuni bakuveza kudala lokhuyana bakuveza kudala njengoba nje libona sebeze basebenzisa uchabangu uchabangu la wasebenza lamakhodi njengoba ke sudilizile ke chabangu okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu yiphi indlu yakhayo chabangu kuna manje subaleka lekhanda likachamisa wawungasebenzise lakho chabangu ikhanda elikhulu
sanibonani khona ngakho linjani hayi mina ngikhuluma phansezimbabwe endaweni zematheni mo wehlupho esilalo lapha thina nje abantu abakhulile into zepensheni hayi ipensheni akuthi ade uthoma ngamali ipensheni ungazi izantu yepolitiki obekhuluma sozuze bekhuluma ngokuthi ipensheni bazikhulumele bona ezabo izimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulile manje simangali ukuthi manje abantu laba abakhulile bangatholi into sho ipensheni kumbe nqali ngakudingisisa libubone likhulume labo abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ncinto amahayi ipensheni ilalutho mangamabi inhlamba le
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJob Sikhala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu icala likaJob Sikhala silazi ngelokuthi lilunga le-3C njengoba i-3C sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu asisekho isidingo sokuthi umntana nomuntu afele ejele esizinhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJob Sikhala akusela-3C ayiyo ayibotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu pf itanasa isenza khona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana bezimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabangu ehluthula i-3C ezandleni zabo uNelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi ncese abamkhulule uJob Sikhala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela yona 3C akusela lutho sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona.
Lawo bekungamazi linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancidisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olwenziwe ngolwesibili esigabeni se-New Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxe lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama Republican sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma ngukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference huma votes. So yeah, uyatshengisa ukuthi hayi ama Republican nalokhu ebambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yi-nominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So mase siya nge-history njalo sibone ukuthi hayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokushisha ukuthi even lalaba ama-funders abayibona okumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke
ngecampaign yakhe lawo hayi
I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-contest e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe, kodwa lakho khona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hayi usemuva kuka-Donald Trump. So sekungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hayi usenqotshiwe nguDonald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iyakukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusiba ngasiphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajezie Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onke omathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-Africa Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anjabo Cape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroup yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengaboZambia, oNamibia, ibafana bafana la e-South Africa akuyimelanga kahle. Iwina umdlalo owodwa lapho yadla khona iNamibia, yadliwa odwa. So kuseselokunzima oMozambique, kuseselokunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi izenza ngcono kakhulu kudlula amathimu amaningi.
Akhona amaqembu afana lawe-Mozambique, Namibia namanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu nala siqathanisa le midlalo yekhaya?
Ya, amaqembu anjengabo-Namibia labo-Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe anjenge-South African Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azokuphumelela ukudlula kumedwa ukuya kwe-next stage. But so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka le
edlulilwe ngoba sebethole ama players abathole exposure kwamanye amazwe lapha abadlala khona kuma Premier League kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia yiye ma ingawina umdlalo olandelayo ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0 ngathi yadla ngathi yayiMorocco asakazube i-Algeria yadle iyamathima astrong kakhulu e-Africa la then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu so ukuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuhlu noma engadlulela kunext stage but esithandelayo lesana ngemigwalo abakuso lesi asizwe ukuba right amaqema njengabe abafana azophuma i-last stage abazodlala baye bangahlela phambili bazogcina phambana iNamibia la noma engadlulela phambili izophela khonaphana iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu siluqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje lisale.